Kulamankampani amakhulu akwele Russia agoqela e-Alrosa, emba amadayimana, e-V Holdings, lamanye asebenzela eZimbabwe. Kulambalwa asebenzelana lohulumende kwezokulima, ezempilakahle, ezebutho lokunye. Akwaziwa ukuba ele Russia selitshale imali enganani eZimbabwe selokhu ilizwe lathola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Ingcwethi kwezombusazwe lezenotho zithi kusobala ukuba ele Russia lidinga ukuzinothisa hatshi ukuthuthukisa abantu beZimbabwe. Kodwa omele ilizwe leli eZimbabwe, umnumzana Nikolai Krasilnikov, uthi ele Russia lifuna amazwe womabili athuthuke ngemfanelo.
Russia's government and Russia's business are sincerely interested.
Ilizwe lami lifuna ukuqinisa indlela esithengiselana ngayo, ukuthi njalo ekusunguleni amabhizimusi kanye lokuncedana ngezikhathi zenhlupho.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nick Mangwana, umabhalane omkhulu kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko.
We accept all capital which is in the national interest.
Liza kumbula ukuthi lapho umongameli Mnangagwa engena embusweni wakhuluma isithe leZimbabwe lifuna ubudlelwano obuhle lamazwe wonke omhlaba. Yikho ke lokhu esikwenzayo.
Umnumzana Bekezela Gumbo ocubungula indaba zobudlelwano bamazwe omhlaba osebenza lenhlanganiso eZimbabwe Democracy Institute uthi kukhona okufunwa ngele Russia.
I-Russia isikhathi sonke lesi ibibukele abanye besidla, kodwa kathesi masikhayele ngaphansi kukaPresident Putin, i-Russia isizimisele ukukhipha ama-gloves ezandleni layo idle njengamanye amazwe amakhulu.
Kulabanye abanjengengcwethi kwezonotho, umnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi we-Coalition for Market and Liberal Solutions, abathi kulungele eleZimbabwe uma ele-Russia selisengeza amabhizimusi alo elizweni.
Kuyisibusiso ku-Afrika ukuthi iRussia la ikhanya sibe sisiba le-influence kuyanceda i-bargaining power ye-Afrika leZimbabwe.
Kulabanye njalo abathi ukuphakama kwele Russia ngendlela kwenza ele Melika lesabe ukuthi ele Russia selilakho ukuba lomnotho owedlula ilizwe leli. Kodwa omele ele Melika eZimbabwe, unkosikazi Pamela Tremont, uthi ilizwe lakhe galilani lobudlelwano beZimbabwe lele Russia.
So we do not want to work with entities who are going to support that Russian war machine.
Elemelika kalingeneli indaba zobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe abalisa ele Russia, kodwa esikufunayo ukuthi ilizwe le Russia lime impi ezibulala abantu makhaza. Nxa ekhona amazwe asekela iRussia isenza lokho, yiwo esingathakazeleli umanyano wawo lele Russia.
Abakhonona ngobudlelwano bekwele Russia lele Zimbabwe bathi kumele kuhlolisiswe ukuba yiliphi ilizwe elithola okunengi phakathi kwawo. Unkosikazi Jacqueline Sande, igqwetha elilwela ilungelo likaZulu, liyabusola ubudlelwano lobu.
I-Africa kanye leZimbabwe kumele inakelele ukuthi ingabandezelwa, ingatshontshelwa nxa idinga ubudlelwane namanye amazwe.
Ele Russia laqala ukudlelana lele Zimbabwe ngesikhathi abansundu belwisana labamhlophe. Ubudlelwano lobu bukhanya buqathekiswa kakhulu nguhulumende kaMnangagwa njengalokhu okwakusenziwa ngowayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.